disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ebuseni ngolwesithathu umhlakazi ku 19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama passports isuka kumadola edlula kancane ahamachumi amane $53 isiya ku $150.
Ukuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabantu amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle, so abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi-ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa-ke kukhwela kwezinto emashopu. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane $53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-$263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakala kufiwele oyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabantu amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle asoze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo akhweza izinto yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguthuko ezaba khona, kuzahlala hlala futhi uzothiwa seyi 2000 seyi 10,000 seyi 20,000 kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasilankinga? Ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo? Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe izibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, amaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwa ama-passport kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
Wona ama emergency passport lawa phuma ngisiphangi phangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje impadalone ngekho
ayatholakala kwesinye isikhathi katholakali yikho kuna lokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo ubuthe nje imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu yilo uhlupho lonalolo phathelele kakhulu lama-passport
lo mnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we-studio 7 ekwabulawayo kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops. Akukutsha-ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela iholo. Kungaba ukuphela komnyaka ngenxa yezisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi kakhwezakhe intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi-ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani ngayiphi indlela bakwenzelani. Loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali uyabezibhalela nje amaphepha athi yimali yikho abamabhizinisi bekhuphula-ke intengo yezinto kanti baningi-ke abangasebenziyo baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa-ke kukhwela kwezinto ema-shops so sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqashi-ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lukulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-poverty bottom line okuwanamhlanje ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga ngokutshona kwamalanga layo phela-ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka ekade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line ejike ayiseyiyo kuli viki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphu kazinjalo sibona iholo lobe limi ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining ama-sectors amaningi-ke akavumelana akaba lezivumelane zokukhuphula-ke iholo so inkinga-ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona lelo. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixhaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaki lenjani kuma-members ethu kwamanje. Loba sokugcweleke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo-ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hhayi abe singakazi sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet-ke iqumeni nendaba zeholo.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU. Did you see the headline? Kesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iningi labachayeli bemichofa kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetrolo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuchiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke. Abakhulumele phephandaba leThe Chronic bathi bagcine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMguza uganyulwe ngehloka wahle watshona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni kwamakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obele minyaka engamachumi amane lambili obesebenza eZimbabwe Power Company eyezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye lo Talent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Have you seen this paper? Did you see the headline? Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Igama lami uLaxon Chavoza. Ngithanda ukukhuluma maqondana lesigameko engisibone senzakala enkaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-80 years abakutholi ukudla kodwa kubhalishwa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 early 30 years kusiya phansi yibona abaholayo kuthiwa bayadubeka. Kambe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ebhola gijima afikane namapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona ukusebenza. Uzasebenza ekuthini umuntu ona-80 years ehamba ngodondolo uyahlakulelwa ngubani? Ibona okwenzima engikubonileyo abadala bakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Kuba umsakazo ngumelonzi eJohannesburg. Esekunanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesitulweni laphana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulali ilizwe uyahlukumeza abantu. Ngizaliyenzela isibonelo, umgabe esabusa banale gang yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabe ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabe uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu. Bona labo gawule babengavumi. Kodwa lamhla sephumile esitulweni sebevumi. Namhla amapholisa athiwa uhlupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusi kuhle ubuhla ngenduku abavumi. Uma bethi umnankakho busa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnankakho sephumile liba-interview engasekho mebesegudlukile esitulweni uzabethi khona umnankakho bebulalilizwe behlukumeza abantu. Baprotetha umuntu rather than to be protected amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube wakuzala usenkayi ngale ngokomsebenzi useCape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le record yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu ngale nto, sisemazweni siyathuka ngazo zonke inhlamba kungenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something indaba yama sanctions ayisebenzi. Ifu ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe kuvalelwe bona labo.
Sawubona ni basakazi lani balalela balalela bahle. Khona ukukwelela embusweni yebo ukutshengisa ukuthi alibo ukuthi ilobuntu alibuyayekela ikucakela abanye abantu labo bebuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi thina siyaphila silapha eSouth Africa, igama u-Emmanuel. Hayi mina ngizosiza ngalokho kwenzakala eBhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani uhulumende uyangenelela abasize laba bantu ababasebunzimeni. Lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bayakhuluma uDayi sisize abantu baseBhinga impahla nomonakho sisize. So ngethemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. So nami ndisifisa ukuthi hayi singakhona ukuthi sisize sikhambise khona kokukhona abantu baseBhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa uma sekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa. Ngoba inkinga ihleli velela noma ubani.
Hello Studio 7, siyabonga ngokuphuba leli thuba. Kathesi nasithi siyathumela amalokuzini ama-audio nalapho sizosisaba ukuthi sithumele ama-audio esesikudiscovery ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona as long as ungasuka e-MDC Alliance, that will be the last chance yokuthi ukhulume ku-Studio 7. As long as ihlanganiso ngavele usole i-MTC Alliance, usole uChamisa, that is the end of you, Studio 7. This is what I have observed personally. But ungafona usapote uChamisa, ayitholakala. Uyafona, uyangena every day kuhlele. So khonokho sithi mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe ngoba not everyone in Zimbabwe is MTC Alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to be dealt with. But the views more political actors. I can go start from his room to a villain coming or losing comic. Yeah, then later my views. Later, I want to Lumiel out, Chelly Lands, Lumiel out. No, I want Abangala capacity is in the politics with numbers. Never let us decide.
Ngalibingelela uMpita Ngwenya. Sore benzama ukukhuluma ngemgwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni yonke zimbambo zodwa. Umgwaqo le ingagredwa sibe sithi mhlambe e Studio 7 njengoba benama journalist afinyelela duzane lababusi bethu. Besifakazela indaba efana nale mhlambe ekhanya ku studio mhlambe abaphethe ilizwe lethu bangasinceda ifile imigwaqo yase Plumtree. Ngimangala nje nomhlonipheki minister Mr. Puthi uhamba ngemoto enhle kabi ehamba phezu kwembambo.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywe ngomlaleli othe ku-Studio 7 nxa ungasekeli uMnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho. Hhayi, akulanto enjalo. Nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke kuhlangothi lwezombusazwe. Sake sikhulume le-MDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, siyake sikhulume le ZANU-PF, siyake sikhulume le nhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu. ngakho ke angikholi ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokho abanye bake besilalele. Uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi. Yikuthi abaningi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo. Abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa. Ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho, khulumani lokho, bazikhulumela abakufunayo. Njalo laphana uthe siyathatha wonke wonke lo muntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma. Yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli. Yikho kwesinye isikhathi nxa ubona laphana esenza khona indaba phezulu. Sikhuluma lengcwethi ezicubungula izombusaziwe, ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe. Njoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana Efidlela Ncube, labo mnumzana Japhet Moyo, zingcwethi lezo. Kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balalela ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma. Kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha anganayithuka umongameli kumba anganayo anjani, lawo sijayele ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini. Singayenzi ukuthi umuntu ayithuke nje omunye, akulungelanga lokho emsakazweni. Ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki. Ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha, siyawadlala lapha. Ikakhulu ke bona bezanu PF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke. Ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Indebele. UGod Knows Khumalo uthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane eJocholo, ngiyabingelela ngise Bryanstone eJohannesburg. Problem ukhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi, siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha. Ngikwazi ukuthi uthini. Sibonga uVusi Mpofu, Steven Malaba labanye abalokhu besasijoyina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu. Yebo ke siwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili, kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisishiyagalolunye i-1900. Omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin, umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus eseWuchang sona sise-Hunan, okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina. Abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele-Democratic Progressive Party, DPP, bafolile edolobheni le-Blantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba we-Supreme Court wesule leso isinqumo. Abakade befola banikeze ugwalo lwe-petition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, owayengusodolobho we-New York City umnumzana Michael Bloomberg okubandla lama-Democrats usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu ebusuku eLas Vegas eNevada khonapha eMelika, ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umnumzana Bloomberg oyisinothi ibillionaire usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe, okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma esikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Bernie Sanders weVermont, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, esasengumongameli umnumzana Joe Biden, usenator labanye sixoxa ke lo mnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika ukuze sicubungule loludaba.
Lapha nisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana Donald Trump, abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibi. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakhe waziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayethusa umnumzana uDonald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala ngomona.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni yeTwitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi nguMini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe uyamisaba?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa ngumdlalo wakhe awenzayo, umdlalo wakhe awenzayo kubo bonke labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo ngoyoza ngxikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu Mike Bloomberg iloba ngobani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele ngoyoza ozawina. Lokho ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje abalandeli, uyazama ukusiqinisa laye. Kodake uyakuyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo sesigabeni esiphakemeyo. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sele mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi zikanda lesizibonayo emhlabeni ngabantu abakhokhelayo. Kodwa futhi okunye ukuthi anti yabona ukuthi uyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna foseminyaka emibili. Yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yebo ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulo mkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo ka-Ijamene esithi Jesus Keepeth My Soul.
My soul to keep with a little friend.
Lapo ke umculo ka Ayijame sithi Jesus keepeth my soul. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intengo yama passport isi imbadala yama passport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.